njengoba kuyi-teacher day umhlaba wonke thina njengababali siyathaba ngoba silulanga okumele sihlale phansi sikhangele ama-achievements ethu sikhangele mhlawumbe lama-weaknesses ethu ama-strengths njalo sikhangele ukuhlupha ngamafitshane ababalisi nabantu abaqakathekileyo kakhulu ukuthi ebhayibhilini ujesu ngokwakhe okuthiwa ngurabi umbalisi omkhulu so ngasihlala ngelanga elinjengaleli usinika umbono omuhle siyalakho ukuthi sifundise abantu abethu but however kulama-challenges amaningi ithemba ukuthi uyakwazi ukuthi-ke ezimbabwe umbalisi umuntu okukhangelelwa phansi ngendlela yokuthi imbadalo yethu incane kade sakhala sokuthi sikhala ama-economic challenges athi affecta wes ababalisi abakhubazekileyo abafuna okuthiwa ngama-assistive devices abafuna izinto zokusebenzisa nxa befundisa bayazidingela ngemali yabo ama-talking laptops ama-software bayadila so kungavele kuhluphe khonatshana kuba nzima.
Kodwa liyathokoza yini ngoba sizwile umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi ababalisi bazangezelelwa iholo ubona ingani kungaletha umahluko?
Ukuthokoza kuyabe kukhona nxa usithengiswa kodwa isimanga esikhulu sesathengiswa kaningi mhlawumbe kwesinye isikhathi ababalithi ngathi ngamafitshane bamile bakhangele ukuthi kathi lezozithengiso zizagcwaliseka njani njengoba siyabona ukuthi iviki leyi phela ilokhu iphethe isitwa njalo uprofesa kasacacanga ukuthi uzafaka nini lokhu akufaka njalo uzafaka ngasesisilinganiso yinto uvalo olukhona ebabalithini asebe sehluleka ukufundisa abantwabana asebe sehluleka ukuhambisa umkabo kumbe imuli zabo ezibhedlela.
Uke wakhuluma ngokuthi ababalisi abakhubazekileyo babhekana lengxaki eziningi. Yiyo ungachasisa kabanzi ukuthi kuyini lokho njalo selake lakhweza yini lolu daba kuhulumende kukanti lithola sizobani?
Uhulumende ngamafitshane ngamthela ihlombe ngalokhu ukuthi siwafuna u-AIDS. Kuqala imbali yethu u-AIDS wawuhamba la ebhenki liyehluphela ngakhonokho kukhona babengekho ku-payroll. So kathesho ngani kungconywana lanxa kulezikhalazo ezithize. Izikhalazo zethu ezithize ukuthi yakusenza ama-policies amaningi. I-brain language ayi-observer kwesikhathi ama-software wela abhaliweyo ukuthi siwafake emthumeni ethu esiyidingela kanye ekhulumayo sikuthola late. So ngezindlela umbalisi okhubazekile uphakathi kwenkinga ukanti izikole esifundisa kizo ezinye zi-unfriendly ngoba kasitho ukuthi azinama-ramps i-environment yangikhona iyabe ingavundi ema-toilet laphana hhayi ilanga liyaze lithone sikubalisa kodwa sesakuhambisa kuhulumende sehlanganiso zethu esihambisa khona kuhle ngoba sikabosenetha sibathuthwayo ukuthi basimele abanjengabomnumzana ushow lo noma ushili laphana bayenza sibe sisebenza abomkhulu ukuthi bamkhuthaze uhulumende kodwa-ke usilow sanwabo into kwakhona sithenga ukuthi kubazaleke sihlale ipressure asoze sidinge okwenza ukuthi usihambele kahle.
Usitshele imbali yakho ngamafitshane.
Ubaba uMandla Nkosiwela ngumbalisi ofundisa eJotshelo Secondary School ebe kwafundisa izikole eziningi ufundisa eFatima Primary School even acting specialist teacher wafundisa eSolis Adventist High School lapho-ke afunda khona i-olive ngemva kokuqeda ukufunda i-ordinary level wabese siyafundela umsebenzi we-teaching e-usite wakhathi esizofundisa eJotshelo ongumlobi-ke obhalayo njalo ngumhlawulelo obuyayo imboni kule bhula khala ibhalile elithi labo ngabantu lakugcizelela njalo langesithiwa still part of humanity sisazama ukuthilifaye nge-braille okufuna ukuthi kwanza wonke ama-logistics next year siyalilauncha inkosi uma ivuma